Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibi lemhlaka 21 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sevuke kuseni bekuyona leyana esiyijayeleyo $3 $27.20 and then petrol we were $3.40 but yazokhuphula lamhlanje ntambama kusishaya bo 3 kulanda bo 4.
UZulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha ezimota okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto.
Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugengula umbuso ngendlela engasemthethweni akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga-ke lethezwe icala ngenxa yalokho.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe izolo ntambama egcekeni le-Robert Gabriel Mugabe International Airport betheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. Ukusilela kwamandla kagetsi elizweni sokubamba izakhamizi zemadolobheni ngamandla ukuthi zisebenzise eminye imhlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha epetrolo ledizili okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto ezitolo. Izakhamizi zakoBulawayo zona zithi zethuswe ngendlela amafutha akhwele ngayo njalo. Zithi amvuke elentengo yayizolo ekuseni kodwa yasikhwela emini. Iningi lethi kulokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kanye lokudla. Uhlangothi olubona ngezamandla omlilo lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwethule umbiko wesilinganiso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota. Ipetulo ikhwezwe ngesilinganiso sokungamashumi amane lasithupha ekhulwini i-46% isuka kumadola edlula kancane amathathu. Isiya kumadola pose amahlanu ama-RTGS. Osaphethe isikhundla somqondisi wezera umnumzana Eddington Mazambane uthi abaningi bamagalaji bakhululekile ukuthengisa ngentengo ephansi kulaleyo emenyezelweyo. Ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota kuza ngesikhathi ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe selikhuphule enye yemali ebingezelelwa nguhulumende ukuncedisa labo abathenga lokuthengisa amafutha ezimota ukuze intengo yawo ingakhuphulwa kakhulu. Usomabhizimusi wakoBulawayo kumsebenzi wokuthwalwa kwempahla labantu umnumzana Matthew Spanda owebhuvesi Transport uchasisa ukuthi uBulawayo wamukele njani isaziso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Really ikheziwe namhlanje nje kutshaya ko 3 o'clock kona lapho abantu baqale ukumiswa belayinele ifuel lati abanye bebethela abanye belayinele ifuel ezodeliva engakadeliva bahle batshelwa labobethela ifuel ukuthi hhayi manini sesitshintshe ama-price ifuel isikhwelile. So if you really have one, you crazy guy. The petrol is $5, 2 cents per liter. It is really a crazy guy. $4, 94 cents per liter. Manje, I want to get a cool ngoba ngikhulumanje manje kunje ilanga lichona abantu bethola izimoto bese emakhaya bese begcwele imigwaqo yonke ngoba lezi imoto imchova sibizi khuphula ama price ingasene lezi kuthwala nge price yendala. So abantu bese belayini emalayinini amabhasi la acontract nguZupu ngoba amabhasi uZupu wehlisile wathi 50 cents.
Kodwa lintengo ithe ivuka ekuseni ibiphansi yazokhwezwa emini yantambama.
Ithe ivuka ekuseni bekuyona liyana esiyijayeleyo $3 27 cents idizili and then petrol $3 $0.40 but yazokhuphula namhlanje ntambama kusitshaya bo-3 kulanda bo-4.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwentengo le.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwefiweli balandela amarate akhanye siba khona imali ethengiswa ezitaradeni. So yiyo abalandelayo ma besitsho ngoba ezitaradeni lona leli vikeli iphelileyo kubonakale kuprinte amabhondi amatsha etshintshwe esitaradeni. But abantu bebengazi ukuthi ngabantu ababuyaphi bona labo bethwele imali entsha. Yiba bakhuphule ama-rates ekutshintshe esitaradeni kosiphathelele. Oba ama-rates kade seku-6 against the user. So ama-rates ayikhona manje la seku-5 ahle kancane kuqathaniswa le-US dollar. So uthethi basebekhuphula ukuthi uthethi balandela leyo ntengo ukuze bakwazi ukuthenga i-fuel masizwa bekhuluma.
Kusho ke ukuthi nxa ule US dollar uyakwanisa ukuthi uthenge $1 iliter.
Nge-US dollar i-fuel ekhona kuyamanje ngikhuluma emagarajini. I-US dollar bathengisa iliter nge-$1.27 abanye bathi $1.25.
Ngakho ke kutsho phela ukuthi yena na le ama-RTGS le bondi ichiphile
ngendlela ye-rate exchange kuyabe kunjalo kuyabe kukhanya ichiphile but okusuka kube nzima ebantwini ukuthi i-US dollar kabalayo akula muntu ohola i-US dollar akula muntu othengisa nge-US dollar akhona nje amakhampani athengisa amanye ngama-US dollar but akusiwo wonke umuntu le-US dollar. Abantu abaningi balayo yona le RTGS.
Wena njengosomabhizimusi owamabhasi lama-truck, ubunzima bani elihlangana labo nxa sokukhwezwe intengo yamafutha ezimoto?
Yena njengosomabhizimisi woku-transport sihlangana lobunzima obukhulu ma uhulumende esekhuphule ezekhweza ifuel ngalolu hlobo. Ngoba ngendlela osokukhwezwe ngayo kuyabe kufanele sikhwezele abantu ama-price. But abantu kunzima leyo mali ukuthi babe layo ba-afford ukuthi babhadale imali eyabe ifanele siyikhweze ifike kuleyo nani ukuze kuhlangane la ama-price akhwelileyo.
Abanye njalo ngabathi nxa kukhwezwe intengo yamafutha ezimota kutsho ukuba le ntengo even yesinkwa sibili ingahle iqonye.
Sikukhangelele lokho ukuthi vele isinkwa kusaza singavuka siqomile njengoba manje isinkwa siyi-$3.50. Siyakucabangela ukubana isinkwa singakhwela siya kubo-$4 be-$4 ele mali ngoba yonke into ekhona ihamba nge-transport nge-freeway. So ngaleyo ndlela sikukhangelele ukuthi wonke ama-commodity basis kutshethi kusasa azavuka ekhuphukile kumbe ekhwelile. Ngoba ma siyakuthethi siyakubheka siyamangala ukuthi uhulumende uyakhweza i-fuel ngendlela ebuhlungu enganakekela abantu bakhe abayibo abakhokhelayo ukuthi uyabethi leyo mali bazoyithatha. Ngoba njengamanje wehlisa amabhasi wathi 50 cents. Abantu izinto abazithengayo abathengi kokubhika ugada amabhasi. Abantu bathenga ukudla bathenga into eziningi ezijiyeneyo. Abathengi nge-50 cents. So bazodla ukugibela yini amabhasi. Kumbe ukugada amabhasi kuyinto ekuhlungu kakhulu ebantwini babeZimbabwe lokho.
Likhuthazani njengabantu beZimbabwe kuhulumende?
Sikhuthaza ukuthi uhulumende maye bona ukuthi usehlulekile ukukontrola ibond yakhe kumbe iRTGS. Ayithi afake imali imali kumbe sibuyele ku-US dollar imali ezaba stabilized for everything ezintweni zonke ukuthi abantu benelise ukuthi bahole i-USA benelise lokuthenga ngoba kungaba le-USA akulazo into ezizavuka zikhwelile nje emahlayana kuphonga uvuka ngukhweziwe izinto zonke ngoba khona manje abantu asisakwazi ukubhajeta ukuthi ungabhajetani ukuyathi uhlele kusasa ze-pricing isikhwelile lokhu sokuyimalini. Kina njengabantu abaku-transport kunzima ngoba sithenga ama-spares. Ama-spares siwathenga nge-foreign currency ngoba kumele siwathenge ngamarandi kumbe ngamayusa. Ama-spares aqakathekile afunekayo ezimoteni. But nge-bond uthole i-price yangkhona ingathengeki. Njenge-tire angeke ulithenge lapha eZimbabwe nge-bond.
Umnumzana Matthew Spanda ngusomabhizimusi wakoBulawayo ubexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Kusenjalo incwadi kwezenotho zithi ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukuthi abezitolo labo bakhuphule intengo yabakuthengisayo. Sixoxe lenye yalezi ncwethi umnumzana Reggie Shoko.
Isiwele sebenza yonke ndawo, so yonke into izakhwela. Although lapho ku-transport kungakhanya ukuthi uhulumende uyenze wehlisa ama-price yamabhasi zakhe akazukwe lawo ngoba yena ngobanika i-fuel. Intengo ye-transport ngezindlela uzukwe ngasebenza kuhle. Laba balamabhasi okuthwala abantu bazathwala nzima ngoba intengo kazukwe sithi too much subsidize ngoba kwezinye indawo ngama-50 cents wena umjova uyi-$2. So kuthi ukuthi kungakhipha umjova kubhizimusi. But okunye lokhu uhulumende kala ngendlela afake ngayo ama-subsidies ngaphandle kokukhipha interest or i-tax ye-$0.05 ku-every liter ade itholayo.
So kuke kwazanywa lokho kokusubsidiza uzukho lezinye inhlangothi zikahulumende Shoko, kodwa akuzange kusebenze. Kuyini okuzakwenza kusebenze ngalesi sikhathi?
Subsidies vele ngokwawo asonto engasustaina i-economy. Engasebenza in the mean esithi ngama-short term. Ikuvala isigamba nje okwesikhathi esifitshane kodwa ayikhathi eside akusebenzi kakhulu. So esikukhangeleleyo ukuthi sizabona into uhulumende uza kwenza njani in the long run. But kathesi in the short term uyasubsidiza kuze befika nini. Remember, leyana le fuel beyisubsidiza nge-1:1. Sesehlule kuyisubsidiza yikho seyenze yaba open market. Into ekuliberalizer ngesikhiwa, i-fuel importation.
Ukukhwela kwe intengo yezinto lokhu okuzayo osokuqhuqhisa abantu abanengi Shoko, kuza kutshoni kuZulu weZimbabwe ovele ethwele nzima la kumnotho welizwe lawo oqhubeka utshabalala mihla lamalanga?
Kuthi kubana umuntu nje oZimbabwe uzathwala nzima njalo ngoba kathesi imuli eziningi zehluleke ukuthenga izinto. So ngale ndlela inflation ngokwayo esibo 75 kathesi iyakhangela ukuthi iyakhwela ngenyanga ezayo nxa sizikhangela i-month to month basket ngoba ifuel ezakhwela. Ngaphandle kube lamanye social security net angaprovida i-government ukuthi avale ukukhwela kwentengo, kodwa ngaphandle kwalokhu hhayi sikhangela ukuthi abantu bathwala nzima.
Umnumzana Reggie Shoko yincwethi kwezenotho sixoxela ekoBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe ntambama izolo eRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare bevela kwele Maldives namuhla betheswe icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abane laba babalisa umnumzana Tatenda Mombearara wenhlanganiso yeCitizens Manifesto, uGeorge Makoni wenhlanganiso yeCenter for Community Development in Zimbabwe, uNyasha Frank Mphahlo weTransparency International Zimbabwe, kanye lo Gamuchirai Mukura wenhlanganiso ye Community Tolerance and Development Trust. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi abasolwa laba bazalala esitokisini njalo namhla babe sebemiswa emthethwandaba kusasa ekuseni. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Efidlela Ncube.
Ukubotshwa kwabo kwephula ilungelo labo ku-constitution kusisekelo sombuso ngokuba akukho okunye abakwenzayo ngaphandle kokuthi bakhulume, ngaphandle kokuthi bahlangane. Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugengula umbuso ngendlela engekho emthethweni akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga ke letheswe icala ngenxa yalokho.
Kumbe mhlawumbe uhulumende ngaba elabo ubufakazi Ncube?
Akaze abe labo ubufakazi kusuka ngo-1980 asiso sikhathi sokuqala lesi sokuthi abophe abantu abetheze umlando wokuthi bafuna ukudengula uhulumende. Kuso sonke isikhathi nxa kuthiwa kaveza ubufakazi kabi labo ubufakazi kodwa sebabophile kwakubahlukumeza abantu. Kuyindlela nje yokuhlukumeza abantu, yokwenza abantu bathwale nzima, yokwethusela abavikela amalungelo abantu, bethusele nezizwane zezibabho nje jikelele ukuthi zesabe ukunqazi loshopo, zesabe ukwenza okungazikhulula, zesabe ukuvikela amalungelo azo. Lalabo abavikela amalungelo abanye besabe ukuvikela amalungelo abanye. Umbuso omubi ukholisa nxa kunjalo, ubusa kahle nxa kunjalo.
Sike sabona iphephandaba le-Herald libika ukubana bakhona abenhlanganiso ezizimeleyo abasebenzelana le-MDC abaphandle kwelizwe abalolongwayo belungiselela ukuvukela umbuso. Kukhona yini lawe njengelunga lenhlanganiso ezimeleyo mhlawumbe okwenzakalayo esingakwaziyo njengokutsho kwephephandaba le-Herald?
Hayi, ayikho into njengaleyo. Into engaqhubeka uhulumende ibuyango kokukhulu lokusweleka kwemisebenzi phakathi kwelizwe okungagwenxa esigengula uhulumende ikudula kwezinto ezikwela kuhle namalanga. Nxa ngabe besifuna ukuthi bavikele umbusolo nabathi lokuyanga balwe lokusweleka kwemisebenzi, balwe le ntengo yezinto ekhwela njalo nje. Yikho lokho kuzagengula uhulumende, hayi abantu abathambela emgwaqweni kumbe abavikela amalungelo abantu kumbe inhlangano ezizimeleyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekobulawayo.
Yebo, 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 mphakazo omuhle. Mina ngu-Mike Hobe we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuhlangane kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngomnotho welizwe osugugudeka okumangalisayo. Siyezwa ukuthi intengo yamafutha awezimoto isikhuphukile. Ngesikhathi esiningi, lokhu kusho ukuthi intengo yezinye impahla la izakhuphuka. Khangela uqoqo lani izulu kandaba njalo abosomabhizimusi abangabantu abasakhulayo ukuze sizwe okunenge emalana lodaba lusegodweni. Abafisa ukungena kuhlelo thumeza umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu LFBOAWL. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu weMalawi ubevota namhla kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edalela ephalamende kanye lamakhansila. Aba nosekelo olukhulu kulolu khetho bathathu njalo babalisa umongameli Peter Mutharika lomsekeli wakhe uSaulos Chilima, yena osowaphuma kubandla leDemocratic Progressive Party wabumba elakhe nyakenye, kanye lomfundisi osowangena kwezombusazwe umnumzana Lazarus Chakwera okhokhela ibandla eliphikisayo eleMalawi Congress Party. UChakwera wanqotshwa ngumtharika kukhetho luka-2014. Uhlangothi olubona ngendaba zesiphepheli kumanyano amazwe omhlaba olwe UN Refugee Agency lukhuthaza amazwe angomakhelwane ukuthi amukele isiphepheli zakwele Venezuela ezibalekela impi yomdeni. Ukusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe sokubamba abantu abahlala emadolobheni ngamandla ukuthi basebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Kodwa lokhu lakho kubangela ukonakala kwemvelo njengoba abantu sebegamula izihlahla mahlayana. Abahlangothi lokulondolozwa kwamagusu olwe Forestry Commission bacebisa uZulu ukuba asebenzise ezinye indlela ezifana lesola labo gasi. Kodwa abaningi bathi kabakwenelisi lokhu. Kubika uBathabile Masuku.
Kusukela ngesikhathi amagetsi eqala ukusilela eZimbabwe, abaningi abahlala emadolobheni bahle baqalisa ukuthenga ama-generator loba ama-battery amandla awelanga, ama-solar panels, ukukhanyisa endlini, ama-radio, ama-television, leyinye impahla yendlini. Abanye njalo benelisa ukuthenga amatanka awegas, efuna njalo eyinye imali yokuyangezelela leyo gas nxa isiphelile. Konke lokhu kulentengo ephezulu engeneliswa ngabaningi abagcina sebesiyatheza inkuni okungavunyelwayo nguhulumende. Abohlangothi lokulondolozwa kwamagusu abeForestry Commission bakhuthaza indlela lezo ezilentengo engeneliswa ngabaningi ngoba besithi ukusebenzisa inkuni kuyingozi yokonakala kwezemvelo. Umnumzana Bekithemba Ngwenya osebenza eForestry Commission ekhangela umguza lebulawayo uthi bakhathazekile ngesimo sokuganyulwa kwezihlahla kubangelwa yikuswelakala kukagetsi.
Siyakhathazeka kakhulu ngosokusenzakala abantu sebegamula izihlahla ngendlela enye ephezulu kakhulu okubangelwa ukuhamba kwamagetsi khonoko kukhona. Thina njengeForest Commission besikhangela ukuthi abantu bemadorobheni nxa kuyukuthi amagesi kumba sebadurela kumba aswelakala besebenzise igas njenge-alternative source of energy. Kodwa ke siyananzelela futhi ukuthi ebantwini abaningi igasi kabasayenalisi ngentengo esikhona kuze nezinsuku. So uzathola ukuthi abantu abaningi sebephephela ekugamuleni izihlahla.
Uyaqhubeka njalo umnumzana Ngwenya ethi labo abafuna ukugamula izihlahla kumele baze eForestry Commission bezodinga imvume yokugamula ngokusemthethweni.
Thina njengeForestry Commission silomthetho ke esikhangele ukuthi nxa umuntu umbuye leplazi lakho ufuna ukuyagamula eplazi kuyabe kudinga ukuthi usazise njengeForestry Commission. Ngokwenza njalo kuyasiphathisa ke njengenhlanganiso ukuthi sikontrole ukugamula mahlayana.
Isikhulumeli sekampani kagetsi eyezisa umnumzana Fulat Kwasira uthi ngaphandle kokwehla kwesilinganiso samanzi edamu leKariba eleZimbabwe livele lilesikwelede esikhulu kwamanye amazwe asesithi kumele siqale sibhadalwe andubana lithengiselwe amandla kagetsi.
Izimbo zathingakuthinye magetsi zinothiwa ama-essential services zakafana na nema nezipatara zakafana na nema airport.
Kule ndawo esingazincithiyo esizibiza sithi ngama-essential services ezigoqela isibhedlela kanye lamaborder, imbangela yelolu shedding le yikuthi izulu alinanga kuhle. Ngakho ke idamu leKaripa lilamanzi amalutshwane osokusenza ukuthi kugaywe amagetsi amalutshwane.
Umnumzana Rodney Jele ongukansila wenkulumane yena ukhuthaze abantu ukuthi babe lezinye indlela zokuthi bazisebenzise nxa ugetsi owezesa engahamba.
Namhlanje bengithindixwayise nge-challenge yokuhamba kwamagetsi izesa. Kulama timetables of course akhona. Sibe kwazi isikhathi zangikhona ukuthi amagetsi ahamba isikhathi bani ku-area yakho, so that at least la ukwanisa ukuthi umbe uyapheka early or alternatively udinge other means, as maybe kuthenge isolar, ama-solar stove, solar geysers or ubase umlilo. So those are the other measures ongayenza ukuthi at least ukwanisa ukuthi ungabi affected kakhulu ngendaba zamazesa. So we advise kakhulu into ezinjengama solar lights or ama rechargeable lights ukuthi sisebenziseni wona.
Umnumzana Mlungisi Shumba usomabhizimusi othengisa igas uthi kibo kumnandi ngoba ibhizimusi liyahamba, kodwa labo baphakathi kobunzima bokuyithenga ngoba bamele bakhokhe idola leMelika. Unkosikazi Senzo Ncube ongumhlali wakoBulawayo ukhala ngokuthi kunzima kibo abalabantwana, njalo lokwesaba izigebengu ngoba sekulithuba elihle ezigebengweni ukuba babahlasele besemnyameni.
Mina ngilokudana kakhulu ngoba kwesinye isikhathi i-timetable abayikhiphayo abayilandeli. Kusuka kube nzima kithi esingela magasi esebenzisa umlilo, ngoba abantwana sebesidla izinto eziqandayo okungalunganga ngokwesaba izigebengu. Ukuthi uyathi ubhizi phandle upheka, bona bengena betshontsha endlini, osokudalela ukuthi sidle izinto eziqandayo.
UZulu ongatholi iholo eliphezulu uthi akula ukuthiwa uyaphumelela kulesi simo esokuhamba kwamagetsi, ngoba umthengisi ukhala ngokuqonga kwentengo yokuyawoda impahla ayithengisayo okumenza laye acine ekhweza. UZulu laye uthi akulula ukuthi bathole imali ngoba intengo yempahla lokudla ikhwela nsuku zonke okungaphezu kweholo labo lenzuzo yomsebenzi abayabe bephila ngawo. Okukhulu okukhalelwa ngabaningi ngalezi zikhathi zobunzima wokusilela kwamandla kagetsi yikuthi abekhampani kagetsi abezesa kumele belandele i-timetable yabo abayikhiphileyo, ukuze labo bahlale bezilungiselele, bahlele ukuthi lapho engekho bathathe manyathelo bani. Ngimele iStudio 7 ngiboBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leHighlanders liqhubeka lisadalala kumidlalo yePremier Soccer League. Nangu selifikise imidlalo isishiyagalombili lingazange elinqobe. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders libe ngujikile obhanqale iqembu leHeritage ngensonto, kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni okuyimpumela elitshelihle ezendaweni yesibili nxa usuka emthileni Mengalane emiklomelo le miklomelo emihlanu. Ekhuluma lentathela izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo wangensonto, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe yakalayo ingcazelo yokuba kungani abafana bakhe besehluleka ukunqoba loba nje bedlala ibhola elinathisa amanzi.
You can't say that's a team which is not coached to play like that. This is our player. And what is blocking it? We don't know. But evidence is there. Some of you have got cameras. Let me go home and just go and see. I had to wait for this for an ending and another.
Iqembu leHighlanders libe ngujikile obhanqa emidlalweni emihlanu lanqotshwa kwemithathu kwimidlalo eyithoba minembili yesidlalo lonyaka kusigaba seCastlelaka Premier Soccer League. Emdlalweni walo wangensonto likhulelele iRentals imini yonke, kodwa lehluleka ukulitshayela emambuleni, okuyo imbangela enkulu yokuzithwala ihlezi emsileni weNgalane njengoba selihlohle kabili kuphela kwimidlalo yeligi. Ikanti lona lahlohlwa amagoli ayithoba minembili aphezu kweNgalane emiklomelo okuhlezi iqembu leCAFS United, lona lemiklomelo lithumi lathoba munomunye njalo elinqobele Mushwane Stars nge-3-2 ngensonto. Endaweni yesibili kule qembu leChicken Inn elilemiklomelo elithumi lathoba munembili njalo elitshaya elichapungu nge-3-1 ngensonto. Iqembu leFC Platinum lihlezi endaweni yesithathu lilemiklomelo elithumi lesikhombisa ngemva kokunqoba iqembu leZBC Kariba nge-2-1, futhi endaweni yesine kule qembu leChapungu elilemiklomelo elithumi lesithupha. Emsileni kuhlezi iqembu leBulawayo Chiefs, lona elenelise ukunqoba okwakuqala lonyaka ngemva kokuba litshaya eleDynamos nge-2-1 njalo lilemiklomelo emine kuthi phezu kwalo kule qembu leHighlanders lesendaweni yesibili nxa usuka phansi lilemiklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leMshwane Stars, lona lilemiklomelo emihlanu, kuthi iqembu elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi ngeleyada elilemiklomelo eyisithupha njalo elibe ngujikile obhanqa 1-1 leqembu leNkezi Platinum. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanjini.
Kwanele mtakazo mwose kai suga anele kumbulele lande la ushelo lwe live talk. Olivalili sayo mwantunga milinko mo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.